eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapha lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
xa uhulumende njengobe sitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqhanza sekwathinta kusafani lanyakeni.
Uhulumende uthi izikolo ze-primary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sangane labo bakhuluma lathi kahle. Into kade bezifuna basitelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitele ukuthi sikulungisise ngaphi la ngaphi. Kodwa khona hayi, ama-interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi lamhlanje bebese United Bulawayo Hospitals okulabanye abangenelisanga ukufinyelela esigabeni sama-interview ngoba bengelancwadi ezeneleyo. Ibhanga eliphathisa amazwe ezwekazi labensundu ele-Africa Development Bank, EAFDB, linikeze eleZimbabwe uncedo lwezigidi ezilitshumi lengxenye zamadola eMelika, i-$10.5 million. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi izikolo ze-primary le-secondary kazisoze zivunyelwe ukukhweza imbadalo yemfundo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Embikweni owethulwe namhlanje, uhulumende uthe abaphathi bezikolo abazatholakala besephula isinqumo lesi bazajeziswa kabuhlungu. Wengeze wathi izikolo ezizimeleyo ezizatholakala zihlawulisa abafundi imali yakwamanye amazwe zizavalwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi kuhle ukuthi uhulumende avimbe ukukhwezwa kwembadalo yesikolo, kodwa uthi kumele alungisise okunengi okungahambi kahle ezikolo okufana lokwakha izindlu zokufundela kanye lokwengeza iholo lababalisi.
Kuyinto enhle ukuthi i-school fees singakhweli, kungakhweli imbadalo yezikolo. Njengabazali siyakuthokozela ukuthi kube njalo, kodwa kasithandi kuphela ukuthi abantwana bahambe baye esikolo, sifuna bayethola imfundo efaneleyo. Ukuthi kutholakale imfundo efaneleyo ukuthi lezi zinto ezincedisa abantwana ukuthi bafunde kumele zibe khona. Xa uhulumende njengobe sitsho ukuthi kakungakhweli i-school fees kuyinto eqondileyo, kodwa sekumele yena athenge izinto lezi ezinye ezidingakalayo ukuthi abantwana bafunde ngazo, ngoba ichoko yokubhala konke okudingakalayo kukhwelile, sekwaqhanza sekwathinta kusafani lanyakeni. Ngakho-ke kumele bakukhumbule khona lokhuyana ukuthi bona bazithengele ezo zinto ukuze abantwana baye esikolo bayefunda, bangaye esikolo besiyadlala ngokuba zingekho izinto zokuthi bafunde.
Zona ubona zivulwa yini izikolo njengoba ababalisi labo bekhanya bejamile besithi bafuna ukwengezelelwa iholo labo?
Kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe ngendlela okungakhona ngokuba amatitshala kawabhadalwa ngendlela efaneleyo. Ukhumbule ukuthi amatitshala ngabazali, so nje ukuthi ngutitshala laphana umele ukuthi athengele umntanakhe ofunda kwenye indawo izinto ezifaneleyo. Kumele wenze abantwana athengele abantwana ukudla, kumele abhadale lokhu lalokuyana, kumele abhadale irenti. Ngakho-ke kumele hayi nje bengamatitshala kuphela, wonke umuntu osebenzela uhulumende lo osebenzela i-private company bamele babhadalwe imali ehambisana lendleko zalamhlanje. Yingakho sisithi thina kumele uhulumende akubone ukuthi konke kume ngendlela efanele. Akwanelanga ukuthi uthi wena ngakungakhwela ischool fees. Kumele ukwazi ukuthi izinto leziyana ezesikole ezidingwa isikolo ebeziyaba yimbangela yokuthi kukhwele ischool fees, wena uyazithenga njengohulumende ubhadala amatitshala, abantwana babe lokudla kokuthi basuke bendlile isikolo baphenduke bazokudla njalo.
Intengo yendingeko zesikolo yona imi njani nxa sikhangela izinto ezifana lama uniform lengwalo zokubhalela?
Siyaba phezulu ngendlela ethu sokunye kumangalisayo.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association, ubeqoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali umnumzana Prince Khumalo, yena othi ukungakhwezwa kwembadalo yemfundo ayisiso sisombululo esingaxazulula okuhluphayo kwezomfundo.
Anguboni kulinyathelo elihle, ayiso solution ukuthi izikole zingakhwezwa. Ngesizathu sokuthi khathesi ungakhangela zonke izinto zikhwelile, ischool fees leso kuthiwa singakhwezwa ngebhondi, imali ebhadala esikolo nxa kuthiwa ingakhwezwa uyakubhadala imali engakwanisi inkwa. So nxa kuthiwa izikolo zingakhwezwa ikwindlela zokuvala kuphela ukuthi i-economy ingakhali ukuthi ifile. Uhulumende kayenelisi ukuthi alungise izikolo zona lezi zakhe zingakhwezwa. Mina ngalitshela napha eBulawayo lapha izikolo abantwana abaningi bafundela phansi, abafundela emakilasini. Nga uhulumende olothando lwabantu langabantwana babe kuthiwa uyalungisa kube namakilasini dopsi, kube amatitsha abe lezindlu zokuhlala, kube lamabhuku. Manje nxa ephoka ukuthi izikhul fees zingakhwezwa engalungisanga lutho, mina ngikwazi bayicabangani sho.
Kodwa bakhona Khumalo abathi leli linyathelo elihle ngoba imali bebevele bengelayo.
Ya siyakuzwa sibili ukuthi kwelinye isayidi ungakukhangela ukuthi linyathelo elihle sibili, but nxa ukukhangela kuhle uzakubona ukuthi ayisikuphi izikolo bezikhweze okokuthi bakhweze ukuthi bayafuna ukuthi ziqine. Bebezama ukuthi kube namabhuku ezikolo ngoba khathesi abantwana bafunda bengelamabhuku. So bebezama ukuthi ngayona leyo mali encane wenelise ukuthi bathenge amabhuku. So nxa sokuthiwa zingakhweza kumele batsho phela izikolo zingakhweza, izikolo zingakhweza imali sizabanika amabhuku. Izikolo zingakhweza imali zafaka phela ama-classroom blocks. Thina njengabazali sithi ngasi abantu bayaholisa imali esebenzayo, imali ethengayo ukwenzela ukuthi benelise ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Njengabazali sithi ngama-teacher aholiswa ukwenzela ukuthi basebenze ezikolo bekhululekile. Ungakhwezile kuzena yiso solution.
Lo ngumnumzana Prince Khumalo, umzali ohlala koBulawayo, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abadinga ukufundela ukuba ngabongi bebebuzisiswa kuma interview ngabogatsha lwezempila kahle esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals lamhlanje, kodwa ababa bebengelancwadi ezeneleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempila kahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphatheke kuma-interviews ekuvike pheleleyo mhlaka 3 namhla ka 4 January ncedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma-interviews. Sikhulumisane le-Ministry of Health and Child Care, sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babiza ama-interviews kusele amahola angamashumi amabili ukuthi kumele baye-interview e-UPH kumbe RR. Yikho-ke iministry ize yabona ukuthi yenze iphutha, sisithi khonana sifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhlaka 9 lamhlaka 10. Abanye babehleli bayethola izithupha zabo ngoba bekungafunakala amaizithupha. Sikhuluma nje abanye basendleleni bayeza bavela kubobhinga bazama interviews kusasa, abanye bahambe namhla. Siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalahli themba, bekhangele amanye amathuba angavuleka kwezinye indawo. Sincedisane sibone singasebenza njani siya phambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma interviews bekumnandi kakhulu, sangane labo bakhuluma lathi kahle. Into ekade bezifuna basitelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitele ukuthi sikulungisise ngaphi langaphi. Kodwa khona hayi ima interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele, ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Semvela ku-interview. Yena i-interview ibi kahle, bekuyi-just general stuff. I didn't expect something more difficult than ama-results. Bathe bazawasenda ngendlela esathola ngayo ilokhu ze invitation yokuthi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle, kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengela ncwadi yempumela yezifundo zika-O-Level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ema certificate bengilawo, kodwa e mathematics ngibhale last year ngoJune, ngakho i certificate sami besingakaphumi. Basebengazisa ukuba i result slip ayifunakali lakho ku advert yabo yenensing babe kubhalile sibili khona ukuthi no result slip. Kodwa mina ngihambe ngile themba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babone ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Banga eliphathisa amazwe yawezwekazi labensundu ele Africa Development Bank Group AFDB linikeze eleZimbabwe amadola eMelika ayizigidi ezilithumi lengxenye i-$10.5 million. Limali izancedisa uhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimra ukuze luhlele kakuhle imithelo uqinisa indima okumele idlalwe lidale lephalamende lokuncedisa ihofisi ebona ngokusetshenziswa kwemali eka-Auditor General. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibhanga le-AFDB liphele eZimbabwe uncedo lwemali yokuthuthukisa uhlangothi lokubuthanisa imali kahulumende olweZimra ukuze luthenge imitshini yakulezi nsuku eye-digitization. Umholo waleli bhanga umnumzana Damoni Kitabire uthe lokhu kuzanceda ukuthi ilizwe libuthanise kuhle imithelo kanye lokulwisana lodubo lokutshontshwa kwemali kahulumende.
We are therefore delighted to deepen our partnership through this new project which is worth $10.4 million.
Siyathaba ukuba siyakhulisa ubudlelwano bethu ngalesi sihlakalo lapho esipha khona imali engange $10 million. Loba nje imali le ingekho neni, silethemba uba izanceda ekutholeni umthetho ukuqinisa iparlamente logatsha luka-Auditor General.
Obemele iZimra emkhosini wokunikezwa kwalolu ncedo uNkosikazi Faith Mazani uncome kakhulu ibhanga le-AFDB.
I-grant lay e-African Development Bank iyasinceda ukuthi siyenze umsebenzi wethu okukolektha umthelo i-tax enjenge-income tax le-VAT. So sibona kuluncedo.
Umazane uqhubeke esithi ugatsha lwe-Zimra luqakatheke kakhulu ekutholiseni uhulumende imali yemithelo ukuze ilizwe lingaphili ngezikhwelede kodwa ngemali evela kuZulu.
Yithe esikholekthe umthelo wegovernment ukwenzela ukuthi amaprogramu wonke awegovernment ayenze. Government izama ukuthi sizincede thina ngokwethu singamelele amanye amazwe lezikwelede ukuthi siyenze amaprogramu egovernment.
Obemele nobhala wedayela ePhalamende uNkosikazi Helen Dingani wazise ukuba limali izabasiza ukuhlolisisa umsebenzi owenziwa nguhulumende.
Ye, thina njengephalamente emalini le sithole imali eyi-$2,099,000. Imali le siphiwa ukwenzela ukuthi incedise ama-portfolio committees, njalo enye into esifuna ukuyenza ukuthi sifuna siqalise i-training academy ephalamente. Ama-committees ancediswa ukuthi akwanise ukuhlolisisa okwenziwa nguhulumende besenza imisebenzi yabo esithi oversight yama committees so yikho abazancedusa khona imali le
udingani uqhubeke esithi imali abayitholileyo izancedwa ukufundisa izisebenzi labameli bepharlamente uwenza umsebenzi wabo kabanzi
then phezu kwalokho njengoba nithe sizaba le training academy esifuna ukuyiqalisa sifuna ukwenzela ukuthi si-analyse ukufundisa ama-members of parliament lezi sebenzi zeparliament ukuthi zazi umsebenzi wayo weparliament ukuthi uhamba njani le academy sifuna ukuthi nxa isikhula sisaqala safundisa abethu ama-MPs abe-parliament of Zimbabwe le staff kodwa sisuka lapho siyabe sibona ngani sizakhula sibe senelisa ukufundisa abanye abantu abavela especially ku-SADC region kumbe kuleli kumbe kwamanye amazwe e-Africa ama committees ancediswayo ikakhulu angu 7 i-committee ye-budget finance and economic development i-committee ye-public accounts i-committee ye-mines and mineral development i-committee ye-women's affairs gender and small to medium enterprises i-committee ye-energy and power development i-committee ye-industry and commerce le-committee ye-lands agriculture water climate and rural resettlement
ibhanga le-Africa Development Bank selesikhathi linceda eZimbabwe kuhlangothi ezijeneyo zokuthuthukisa umnotho welizwe edale eParliamente kulama committee athile azancedakala aguqela ebona ngezemigodi ebona ngokuhlelwa kwesikhwama selizwe ebudget ePublic Accounts ebona ngabesifazana lamabhizimusi amancane eyozokulima ezamandla kagetsi lamanye ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuhlelo live live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane ngasihluzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabantu lonyaka lamalungiselelo okuvulwa kwezikolo ngevike ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Melika wethese umsekeli kamongameli wakwele Sudan we South Sudan uThabang Dengai izijeziso zenotho emethesa umlando wokwephula ilungelo loluntu kanye lokuphazamisa inkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Amalunga edalela eParliamente kweleMelika agoqela abamabandla womabili amaDemocrats lemaRepublicans baphume emhlanganweni oqwese White House wokuzama ukuchasisa imbangela yokubulala umkhokheli webutho wakwele Iran uGeneral Qasem Soleimani. Amapolisa kwele DRC aqwayise izifundi zekolleji ele Kinshasa University ezikade zitshengisela zisola ukukhuphulwa kwembadalo yezifundo ukuthi zisuke ngokuphangisa ngoba nxa zingenzanga njalo zizabotshwa. UZulu uthi ubunzima abhekane labo buya busanda njalo uthi okudanisayo ukuthi akulalutho olwenziwa nguhulumende olunganceda impilo ibe ngcono. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iphezulu kanti njalo ukoma komkhathi lako kwenza indlala ihlasele ngamandla. Iningi lithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise konke okuhluphayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Umozo mnotho khona elizweni hey uyadanisa bakithi sibuhlungu ikanti sikhangele lokuthi izulu lalo lalela phezulu kalini yikho kuzawesena isituation besizathembele kuthini silime mhlawumbe singavuna sidobhadobhe kube nokudla kodwa-ke hayi umumo okhona kawumhlanga kakubambeki lezitolo ama-uniform abantwana kakubambeki lamafizi lawa asekhwelile ingathi thina hayi umumo okhona kathesi kawumuhle bakithela izweni lethu la
babankomo bayatsho abantu abaningi ukuthi selehlulekile ukubusa kuhle njengebandla lezanu PF ngakho bathi sokumele liphume embusweni litshiyele abanye uthini ngalokho
okokuthiya iy'mfiso zabantu ngoba vele i-constitution iyatsho phela ukuthi ukukhokhela ilizwe ungena njani ukuthi ukukhokhele ilizwe angithi singena ngemva kobana sesenze ama-elections lavotelwa ngabantu then senzokuma for 5 years futhi kunjalo nje ekubuseni ilizwe abantu abakutsho ukuthi kunzima umongameli lebandla lezamp-f bakubeka kwaba so ekuguquleni ulutho siyakulunge ulutho akulula ngalezo ndlela ngakhangelela kukhona ingathi izidingeko ezifakwe libandla lezanu-PF esikhandele ukuthi zizabangcono zithuthukise impilo yabantu ubunzima bonke abantu abudala lezanu-PF alikubona ibandla lezanu-PF wonke lokhu liyakwazi ngoba lakhuluma lakubeka sobala ukuthi ikunye-dispensation impilo kade siyiphila izolo ibe ikuhlungu ngezizathu ezithize ngoba kade ukhokhela abanye abakhokheli lobu bukhokhelo sobukhona kukhona abakulungiseza okuzakwenza ukuthi ilizwe lethu libe lula ngibona ngani ngaleyo ndlela ebunzimeni abantu sonke siyakubona siqondane lakho kodwa ikhona imizamo ezayenza ukuthi kube lula sesimuva nge-new dispensation
kumbe sokuzeka wabuya ijesu na ngoba nankuke phela i-new dispensation yangikhona leyo isineminyaka emithathu keyangena kodwa-ke sibona izinto ziwesena sasithi thina ekhaya nxa bekuhlezi abazali kungela malukazana kuyabe kulo hlupho nxa kubuya umalukazana omutsha sabe sikhangelela ukubona iguma selicazimula sikhangelela ukubona imiyaba yenkuni kusenziwa iwonda kusenziwa lokhu kuphekwa izilibocho kodwa wabona kubuya umalukazana abantu begula behuda besiya ezibhedlela kuthi kuthi umalukazana lowo kamhlanga obuyileyo yikho sithi thina i-new dispensation leyi iyawesena isituation sasizesisithi thina nake umgabe lanxa laye wayelochuke sehluleka-ke kwakungcono abantu indlala zange balamsasa kodwa-ke kutshengisela phela mbijana kulezi nsu abanyane ezikhanyayo ukuthi hhayi kuzatshintsha kodwa sibona kuwesena kusiba wesi-ke kakhulu beyikho kusidanisayo kakhulu ithemba kaziselalo laye futhi naloku esithi ngumongameli welizwe lanxa ekhulume adresa kafake intshukuntshu kayenza ukuthi abantu babe nethemba kasinika ithemba ukuthi hhayi izinto zizaba ngcono zizatshintsha nxa eqeda nje kukhuluma sithe sethuke sibone ukuthi hhayi lapha-ke sekuwesi-ke ubukhokheli kasilapho kabasinika idlabuzane lokuthi bazatshintsha yikho-ke kambe sesimangala ukuthi kambe bazatshintsha ngandlela bani ngoba kakukhanyi kakucaci abakwenzayo
baba unkomo uyatsho ubaba undlovu ukuthi umgabe wayengcono kakhulu kulo mnankakho
ikubona kwakhe undlobodwa iqiniso elikhona uma sinanzelela thina kwi-dispensation kufike kwakhulunywa kuhle ebantwini ukuthi Zimbabwe is open for business okuyiubana ekade kulobunzima laphana abantu besithi amakhiwa kafunakali lapha nalaphana ubaba u-edf uvumele ukuthi uma kulabantu elingasebenza labo ukuthi lithuthukise ilizwe lenu kungaba kuma-industries kube kumayining kube la ku-farming labo bantu they are welcome sibe sesibuya phela ukuthi okwenza ukuthi laba abantu bangabuyi kakhulu iyona le phela into yokuthi ekhaya uma lifuna ukulungisa ulutho abanye abantu behlaba umkhosi lalabana abantu abafuna ukuzo-investa bagcina besithini yikho lapho esengibuya khona kubaba undlovu ukuthi ngesikhathi sokuthi ndlovu sibambaneni sithuthukise thina ilizwe lethu sikhangelele ukuthi lalaba bantu abangabe befuna ukufaka izimali zabo babone ukuthi ilizwe linjani liyaphambili kunjenje ubaba u-EP uvulile ukuthi asebenzeni phela sisonkeni but ngesikhathi state election vele sihlala sithethisana sisilwa sisethusela labantu baze bacena sithi egumeni laphana akuhlaliseki ngibona ungani abanye bethu umngani wami lapha ubaba undlovu ngabe uyavuma ukuthi akulungiswe sindawonye o-election kumbe umbuzo sesikhuluma ngawo after 5 years
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezana PF njalo wake wamela isigaba seinsiza South edalele parliamente ube xoxa endawonye lelunga le MDC umnumzana Edwin Dlovu bendawonye lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Abalimi sibohlangothi lukahulumende lwezokulima abe Agricultural Rural Extension Services kumbe Agritech ngamafitshane bakhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezizavuthwa masinya ezinjengenyawuthi lamabele indumba ama-sunflower lokunye uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Lonyaka izulu likhanya lingasoze line ngokweneleyo osekubangele ukuba lezilimo ezazilinywe ngezulu eselinile okwamanje sezichiswe lilanga. Kungakho abalimisi abe-agritex sebekhuthaza ukulinywa kwamabele amancane avuthwa phakathi kwenyanga ezine. Umqondisi we-agritex emathebheleland north umnumzana Dumisani Nyoni ukhuthaza abalimi ukuba balime i-sunflower lokudla kwenkomo.
Ngayizulu lithe lana sikhuthaza abalimi ukuthi phezu kwezilimo ezinjengamabele labonyawuthi babuye labo ndumba omaqutha babuye balime isilimo ezingaba njengabo mbambayila i-sunflower ukwenzela ukuthi kuncedise ukutholakala kokudla ngekhaya. Sibe sesibuya sikhangele njalo ukuthi amasimu amaningi azalaluka ngabe bayahlanyela lokudla kwezifuyo okuhlanganisa okunje utshani obwe-gabbana grass olaplap ama-legumes osanempu. Konke lokhu kungalinywa bedwebela nje kuphela bengazange baphendule umhlabathi wonke badwebela ukwenzela ukuthi kuhlangane labo nalokutshani obuvele buvame ukumila emafusini ukwenzela ukuthi kona sibe lokudla kwezifuyo sisiya phambili. Inkampani zona ezithengisa inhlanyelo kathi esizilayo inhlanyelo yokudla kwezifuyo njalo le Matopo Research Station kahulumende ilayo inhlanyelo yotshani lokunye okungalinywa kuphangelelwe ukuthi kuncedise izifuyo.
Umlimisi weMathebheleland North umnumzana Davidson Masendeke uthi abalimi sebesalelwe isikhathi esincane ukuba balime ngezulu elikhona manje.
Ya kwakathi sesile lesikhathi esilutshwane sibile ukuthi singaba lezulu elingafuthisa izilimo kodwa-ke sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa ezinjengenyawuthi emfitshani amabele lana aphangisayo hhatshi lawana amade esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu yosiwakhangeleleyo amafitshani amabele lenyawuthi emfitshani leyana ayikho nezindele ziyana utsholojobiyedede hhatshi asoze zibe lesikhathi sokuvuthwa leziyana okunye okungani izilimo ezingani ziyaphangisa zindumba. Indumba zithatha inyanga ezimbili kutsho ukuthi abalimi bangayenza ukuthi bangahlanyela kakhulu indima yendumba le-sugar beans inyanga ezintathu pho sevele sesiselele inyanga ezimbili ezintathu. So sikhuthaza abalimi ukuthi kathesi bakhangele izilimo zona lezo ziyaphangisa ukuvuthwa ayikhona indumba ezinabayo leziyana but ezigqotshamayo lao oqeda udubo labana ya yizo esizikhangele ukuthi abalimi bangazilima kwakathesi.
Ubekele phambili uMasendeke ekhuthaza abalimi ukuba banakekele amabele abo.
Abalomumbu nxa kuyikuthi ungakafi nxa izulu lingabuya kutsho ukuthi sofanele ukuthi bananzelele ukuthi baya top dresser bananzelele ukuthi bafake i-fertilizer yaphezulu leyana bananzelele ukuthi balwa lesihlava lesiyana ukuthiwa i-follow armyworm lesihlava esesijwayeleyo lesiyana i-stock borer bona ngani izinto ezingasiza abalimi okwakathesi.
EleZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi.
Siyabonga. Iphetha ke indaba zethu zalamhla igama nguChris Gande lilala.